Thina njenge MDC siqalise umnyaka sithule nzima gadalala. Uhulumende ka iDlo uqalise umnyaka ngoJanuary evulala abantu baseZimbabwe, bonke abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela othatha uNwente, Amos Tshibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara futhi oMasara. So siqeda umnyaka silwisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapholisa, sazama ukwenza i-Hop of the Nation address, wathumela amapholisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakalelo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njengo-MDC sithi 2019 ube ngumnyaka onzima. It's a year that we want to forget first. Ngakho-ke njengamaZimbabwe sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe. Let's ZANU-PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo eliziqoqileyo?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili, silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizama ukuthi sibuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu, abakho corrupt, lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi nisikhulume layo ubaba uMbeki, ma kuvumeke ukuthi kube lama-talks lawa senze. Kwenzeka ukuthi nisisebenze ndawonye namanye amaZimbabwe. Kodwa uqakathekileyo ukuthi sizaqhubela phambili sitshengisela everywhere esingatshengisela khona, ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube lenguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe, bophani ziqine ngoba sokuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasosha lowo, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini, kumbe kukhona okunye esimele sikukhangelele?
Thina njenge-MDC sithi asifuni lakuzwa nge-government of national unity. Siyayizonda, asifuni lakuyibona, asibuyeli lapho esavela khona. Thina njenge-MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I-national transitional mechanism ayisiyo yebandla zamapolitiki, ngayo wonke umuntu weZimbabwe. Siyabe siyacela ukuthi kube lohulumende nalowo 2 to 3 years, sibese sisiba lama-comprehensive reforms, sibese sisiba lama-elections. So thina njenge-MDC asifuni ukuza nge-government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge-MDC amanga aluhlaza akhulunywa yi-Herald ukuthi thina sithe sizajoyina i-Pollard. I-Pollard asisoze safasayijoyina. I-Pollard asisoze safasayijoyina. Asifuni lakuzwa nge-Pollard, asifuni ukuzwa nge-government of national unity njenge-MDC.
Manje i-transitional authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le-national all-inclusive dialogue. I-national all-inclusive dialogue le izavumelana ukuthi ngoba ababa ngabantu abangama-leaders e-transitional mechanism, and then from there i-transitional mechanism beyikeyenzakale e-Ivory Coast, e-Sierra Leone lezinye indawo ezinjalo, iyabe incedisa ngabo-SADC, e-AU nabo-United Nations, and then kungaphela uhlelo kube sokuthiwa sokuvota. Ngakho-ke thina sithi i-national all-inclusive dialogue izakhuluma ukuthi bani ozakhokhela.